KwabaseRoma isahluko sechumi lane. Ngalokho ke ngithi uNkulunkulu ubalahlile abantu bakhe na? Phinde ngoba mina ngokwami ngingumIsrayeli. Ngwenzalo kaAbrahama lowesizwe sikaBenjamini. uNkulunkulu kabalahlanga abantu bakhe abazi ngaphambili. Kalazi yini ukuthi umbhalo uthini ngoElijah ukuba esola uIsrayeli kuNkulunkulu esithi
Nkosi, bababulele abaprofeti bakho, badilizile ama-altari akho, yimi ngedwa engiseleyo, sebefuna ukungibulala.
Kodwa uNkulunkulu emphendula wathini? Wathi,
ngizilondolozele mina amadoda azinkulungwane eziyisikhombisa, angaguqanga ngamadolo kuBhali.
Kunjalo ke, ukukhona la ngalesi sikhathi ingxenye yabo abaseleyo ngokukhetha komusa. Kodwa uba kungomusa, kakusayi ngemisebenzi. Uba kungenjalo, umusa kawuseyiwo umusa. Pho ke, lokho uIsrayeli ayekufuna kakufumananga, kanti abakhethiweyo bakufumana. Labanye benziwa baba lukhuni, njengokulotshiweyo ukuthi,
uNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo, lamehlo okungaboni, lendlebe zokungezwa kuze kube lamuhla.
Lo Davida uthi,
ukudla kwabo kakube ngumjibila lesifo, lesikhubekiso lempindiselo kibo, amehlo abo kawafiphale ukuba bangaboni, kugotshwe umhlane wabo kokuphela.
Ngakho ngithi, bakhubeka ukuba bawe na? Phinde, kodwa ngesiphambeko sabo ukusilisa sekufikile kwabezizwe ukumvusela u-Israyeli umona. Kodwa uba isiphambeko sabo sinothisa umhlaba, lokwahluleka kwabo kunothisa abezizwe, ukuphelela kwabo kuzaletha okukhulu kangakanani. Ngikhuluma lani lina bezizwe, njengalokhu mina ngingumpostoli wabezizwe ngikhulisa inkonzo yami, ukuba mhlawumbe ngibavusele umona abakithi, ngisilise abanye babo. Ngoba uba ulahlwa kwabo kuyikubuyiswa komhlaba, ukwamukelwa kwabo kungaba yini na? Kungaba yikuphila kwabafileyo. Uba ingxenye yokuqala yenhlama ingcwele, lenhlama yonke injalo. Uba impande ingcwele, lengatsha zinjalo. Kodwa uba kwaphulwe ezinye ingatsha, lawe oyisihlahla se-oliva sasegangeni waqhunyelelwa endaweni yazo ukuba uhlanganyele lazo impande lomhluzi wesihlahla, ungazincomi phezu kwengatsha. Uba uzincoma, khumbula ukuba kasuwe othwele impande, kodwa impande zithwele wena. Uza kuthi wena, ingatsha zaphulwa ukuba mina ngiqhunyelwe. Kulungile, zaphulwa ngokungakholwa kwabo, wena umi ngokukholwa. Ngakho ungazikhukhumezi, kodwa yisaba, ngoba uba uNkulunkulu engayekelanga ingatsha zemvelo, lawe kaye kukuyekela. Khangela ke ububele lobukhali bukaNkulunkulu, ubukhali kulabo abawayo, kodwa kuwe kukhona ububele uba uhlala ebubeleni. Uba kungenjalo, uza kuqunywa lawe. Lalabo uba beyekela ukungakholwa kwabo, baza kuqhunyelwa, ngoba uNkulunkulu ulamandla okubaxhuma. Ngoba uba wena waqunywa esihlahleni se-oliva sasegangeni ngemvelo, waqhunyelelwa ngokuphambene lemvelo esihlahleni se-oliva esihlanyelweyo, ikakhulu labo beyizingatsha zemvelo, baza kuqhunyelelwa esihlahleni sakibo. Ngithanda ukubalazi limfihlakalo. Bazalwane, funa lizitshaye abahlakaniphileyo ukuthi ingxenye ka-Israyeli yehlelwe yibulukhuni kuze kungene abezizwe ngokupheleleyo, andubana u-Israyeli wonke eza kusiliswa, njengokulotshiweyo ukuthi
kuza kuvela eZiyoni umkhululi, asuse ububi kuJakobi. Yilesi isivumelwano engiza kubanika sona, lapho ngisusa izono zabo.
Ngokwevangeli bayizitha zikaNkulunkulu ngenxa yenu. kodwa ngokukhetha kwakhe bangabathandiweyo ngenxa yabokhokho, ngoba iziphiwo zikaNkulunkulu nokubiza kwakhe kakula kuphenduka. Njengalokhu lina kade ningamlaleli uNkulunkulu, kodwa selihawukelwe ngenxa yokungalaleli kwabo. Ngokunjalo lalabo kabalalelanga ukuze ngesihawu elenzelwe sona bahawukelwe khathesi, ngoba uNkulunkulu benzile bonke abantu kuba bangalaleli ukuze abe lesihawu kibo bonke.
Yeka ukuzika kwenotho lokuhlakanipha lolwazi lukaNkulunkulu. Yeka izahlulelo zakhe ezingaphenyekiyo lendlela zakhe ezingalandelekiyo. Ngoba kuthiwa, ngubani owake wayazi ingqondo yenkosi na? Ngubani owaba ngumluleki wayo na? Ngubani owake wamnika ulutho ukuba alukuyiselwe na? Ngoba konke kuvela kuye, kungaye, kuya kuye. Kakube kuye ubukhosi kuze kube nini nini. Amen.